sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uLessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Abenhlanganiso e-European Union lamhla bathumele iqula lamalunga amashumi amane lasithupha 46 labazohlola ukuqhutshwa kokhetho olwenziwa inyanga ezayo kancobakazi mhla ka 23. Uqhitshiwe namhlanje umhlangano ophathelanele ukuqhuka komkhathi i-climate change e-Victoria Falls oqoqwe ngabe International Organization for Immigration IOM. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga kwezihlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. UThuso Khumalo usibalo lodaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Embikweni owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International namhlanje, lenhlanganiso ithi ikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kukahulumende weZimbabwe esephula amalungelo oluntu. Osaphethe isikhundla somqondisi walenhlanganiso ezansi yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Bongai Jikwanda, utshele Studio 7 ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yimbali esegcekeni selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa wangena esihlalweni.
Over the past 5 years,
sekuleminyaka emihlanu uhulumende weZimbabwe eqhubeka esephula amalungelo oluntu, kanti-ke nguye okufanele abone ukuthi amalungelo abantu okwethula imibono nokubuthana ayahlonitshwa.
Association and Peaceful Assembly.
Inhlanganiso ithi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho, amabandla aphikisayo aqhubeka esalelwa ukuqhuba eminye imihlangano yawo. Ithi njalo kusetshenziswa udlakela ukuchitha imbuthano, kati labo abasola uhulumende ngokwenza lokho baphathwa njengesigebenga. Khathazekile njalo ngokuhlukunyezwa lokubotshwa kwentatheli zindaba, amalungu amabandla aphikisayo abalwela amalungelo oluntu kanye labanye abafuna ukusebenzisa amalungelo abo okugcweleyo. Isola njalo umthetho osanda kwethulwa i-Patriotic Bill isithi ucindezela ilungelo labantu lokusola uhulumende. Umcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa, uMnumzana Trustin Ndlovu, uthi kalivikeki likhulunywa inhlanganiso ye-Amnesty International.
Kumanje nje sikhuluma kanje, sinabantu bebazama ukuthi bakhulume umbono wabo, ubabo njengokarivume nobabo uJob Skala. Uhulumende waphendula ngendlovu, ayiphendulwa, wabopha, wavalela emajele. Freedom of expression ayikho. Ukukhuluma ukhululekile, ukhuluma nje uma uqeda ukukhuluma ungahle uvalelwe.
Intatha zindaba eZimbabwe njalo ehlaziya zomusazwe uMnumza Namxolisi Ncube uthi kunzima ukuthi ukhetho kuthiwe lukhululekile nxa kwephulwa kwamalungelo abangavumelani lohulumende kulokhu kuqhubekela phambili.
Nxa ukhetho lungenziwa ungazange kwaba khona lokhu kuthiwa yi-rigging, kodwa nxa kube lodlame kusuka impumela yokhetho ingahlonipheki, kugcine kusiba futhi njalo nensolo ezinengi ukuthi kungabe kukhona futhi okwenzakeleyo okwenziwe ngasemnyameni okunjengokuqila kakhulu kukhetho ngokwethuse lokwabantu lokuthi bagcine bevotiswa ngenkani bevotela umuntu abangamthandiyo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo e-Phoenix Foundation uMnumzana Dumisani Leya uthi kudinga ukuthi umhlaba wonke ungenele ukhetho lungakaqali.
Njalo sicela amanye ama-association afana labo SADC ukuthi akhuze i-government yaseZimbabwe, uhulumende waseZimbabwe, ukuthi angakwenzi lokho ngoba kwenza ukuthi ama elections awakhululeka
imizamo yokudinga kuPaulo kwesikhulumeli sikaHulumende umnumzana Nick Mangwana kayizange iphumelele kodwa ke enkulumeni esanda kwethulwa umongameli emasomnangakwa ngesikhathi ekhuluma lapha amabhizimusi ezokwenjiwa asakhulayo ekupheleni kwenyanga epheleleyo eGweru uthe iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo njalo akekho ngafundisa iZimbabwe ngokuqhutshwa kombuso okhululekileyo uqhubeka wathi labo abafisa ukubona kulodlakela ekhethweni oluzayo abasoke balubone wathi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe Belestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngenguthuso Khumalo.
Abehlanganiso e-European Union lamhla bathumele iqula lamalunga amashumi amane lasithupha 46 labazohlola uqhutshwa kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancabakazi mhla ka 23 abe-EU bathi bakhangelele ukubana liqula elibunjwa ngabantu abalikhulule ngxenye 150 kodwa abanye bazafika ngosuku lokhetho. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe ehoteleni eHoliday Inn eHarare lamhla umsekeli womkhokheli waleliqula uDokotela Biata Martin Rosmetowitz uthe inhloso yabo yikubona ukuthi eZimbabwe lizalandela zonke izimiso elavuma ukuthi lizazilandela lokuhlonipha ekuqhubeni ukhetho lwalonyaka.
We're here to promote and to defend those democratic principles and to see the extent to which those international documents which the Zimbabwe and authorities have been making aspire to are sufficient. Ukuthi zibonakala kanganani kulolu hlelo lokhetho.
Umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe phezu kwalokho okuhlezi kukhalazwa ngakho ngabenhlangothi ezijiyeneyo zempilo mayelana labaza kuleli ukuzabona ukuqhutshwa kokhetho.
Nxa sikhangele ama-incidents la ayenzakalayo ayi-violence atshengisa ukuthi iZANU PF endala lokungatshintshanga. Ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitsheli ukuthi bamkhiphele ukuthi mubi kodwa kwaye kubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya inkomo lezaphu. After amaNdebele amaningi bule esebulewe ngeviolence kubanga amavoti lokhu kuyona le iZANU PF layo namuhla.
Kodwa isikhulumeli seZANU PF umnumzana Chris Mtswangwa uxwayise ama-observers ukuthi kumele bengalandi ukuzoba zinhloli labacuphi.
We are happy they are here to observe, only to observe.
Akufuna ukuthi balapha ukuzobona ukubona kuphela ukuthi abantu baseZimbabwe benza kanjani ngombuso wentando yabaningi. Sesikufezile okulindelwe yisadi sihambisana njalo lemithetho ye-African Union ngokhetho ngabafowethu labodadewethu labo. Asikufihli ukuzigqaja kwethu ma sihlolwa ngabafowethu labadadewethu kodwa sathatha inyathelo lapho ababengamazwe asentshonalanga base befuna ukusiphundisa ngombuzo wentando kaZulu.
Omunye wabasekeli besikhulumeli ebandleni eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa encoma ukuthunywa kwalamathimba avelela kwamanye amazwe ukuyahlola indlela ukhetho luqhutshwa ngayo elizweni kunenge yokusamele kwenziwe.
Kungabe ngama-monitors ale mvumo yokungenela bebuze baqondise lapho okungahambi kahle. Ama-observer amaningi ayabuya afike kumahotela engahambe emzarabani, engahambe etsholotsho ezumba maramba pfungwe. Sicela sibili bangahlali emadorobheni kungani ngama-tourist abenza umsebenzi njengalokho abakufuna ukuthi bakufeze.
Abe-EU laba baveze ukuba ngosuku lokhetho leliqula eselikuleli lizokwelekelelwa ngamanye amalunga angamashumi amane lane 44 ithimba lePhalamende le-European Union kanye labazophathisa okwesikhathi esifitshane abazothathwa bevelela endaweni ezijiyeneyo zakuleli labazavela kumahofisi abameli bamazwe kuleli. Lokhu kuzoletha inani labazobona ukuqhutshwa kokhetho ngosuku lokuvota lifinyelela ngaphezu kwekhulu elilamachumi amahlanu 150 abazavela kuwo wonke amazwe angamachumi amabili lasikhombisa angamalunga omanyano we-EU ogoqela eleCanada, Norway leleSwitzerland. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi nxa ingavotelwa ukuba sembusweni eleZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebalekela isimo esibi sezombusazwe abagoqela owake waba kusano PF uMnumzana Xavier Kasukwere loMnumzana Jonathan Moyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli uMnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi uMnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leShegutu enkundleni yeFubajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Isuthu da ukuthi muZimbabwe wese, we 5 million Zimbabweans in the diaspora. We want them to come back and rebuild our country. Toda ukuthi bawuye muno bada zvigoni kana tisina kugadzira nyika. Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government iri muZimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezana PF ngunye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana nabantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekela kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba esigodlweni sebandla lezana PF, isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangelele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokho kugcizelelwe lilunga leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa.
Hhayi, aso bantu sizabathatha serious, njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious. Bazathatha serious bona bababe bangumsindo besendaweni ezikhatshana bangavotiwe lokuvota, kodwa hhayi eZimbabwe usekelwa abaselalo la.
Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli uMnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Umongameli ke namhla uaddresse eShegutu njengoba ubona abantu abaningi baphume ngobuningi. Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxa thina sikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imeseji yethu. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili, i-transformation sikhuluma ngokuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungiswa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagetsi, ukulungisa ke ama-railway network, ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development, ukubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu.
Ekhuluma kulo mhlangano, uChamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho kutshiwo libandla leZANU-PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempilakahle, ezemfundo, udubo lokuswelakala kwamanzi, amandla kagetsi lokutholakala kwemisebenzi. Umhlangano kaChamisa eShegutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile, kodwa uChamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo ese-cross debt ewange Mathebelele North owebandla lakhe leZANU-PF.
Tofamba na
Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abehlanganiso ebona ngokuphathwa kwabantu abangekho emazweni abo omdabu e-International Organization for Migration, IOM. Lamhlanje baqhube umhlangano wabo wensuku ezimbili wengcitshi ezibona ngezokuguquka komkhathi emazweni asemhlubulweni owezansi ezwekazi le-Afrika. Kubika unokuthi abadlamini.
Lo mhlangano oqale izolo wenzelwe eVictoria Falls uqoqwe ngabe International Organization for Migration, IOM, besebenzisana lohulumende weMelika. Abe IOM bathi bakubone kubalulekile ukuba bahlanganise amazwe la alichumi ukuzoxoxisana ngodubo lokuguquka komkhathi ngesikhathi zisanda izehlakalo zengozi ezidalwa yiclimate change ezinjengezulu lesikhukhula elesiphepho edala amacyclone lokungani kuhle kwezulu kudala indlala. Umnumzana Sylvester Dian oyingcwethi ebisemhlanganweni lo uthi kuqakathekile ukuthi lomhlubulo kumele uhlanganise amakhanda uphume lemicijo enganceda ukumelana lalolu dubo.
Unfortunately, many countries still believe that it won't strike me. So the challenge is that many countries have
kanye le mililo yeganga esiqeda abantu kuzokazi lonke.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokuphathisa ngezikhathi zengozi zemvelo olwesivu protection unit umnumzana Nathan Nkomo uthi lumhlangano uze ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lenkinga zengozi ezenzakala kudala zibangelwa ukuguquka komkhathi. Kunje ilizwe lokho lingekenelisi ukwakha kutsha lokulungisa izakhiwo ezabhidlizwa yile ngozi eziqintini ezinjengeChimanimani, Bhinga, Cholocho lezinye ezaphanjaniswa zingozi zesikhukhula.
It's very common here in Zimbabwe, especially in the months of October, November, where certain kids do not attend schools because the river will be flooded. And even the teachers cannot cross to access basic services.
Lokhu kuyimvama kuleli kakhulu ngesikhathi sezulu. Abantwana besikolo bagcina bevalelwa ukuya ezikolweni, njalo ababalisi bagcina sebesehluleka uyafundisa ngoba imifula iyabe igcwele. Ngakho kubalulekile ukuba izigaba lezi nxa zizakhiwa zifakwe izikolo, amakilinika kanye lakho konke ababe bekudinga nxa sekulodlame lolu.
Unkosikazi Cebile Dlamini odabuka eSwatini uthi kulusizi indlela inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo ngayo ezansi ye-Afrika.
Ngokuthi bantu labaningi kukhanzakale kokuthi baba-affected ngetehlakalo. So sitama kwenatinfoletiningi nje-ke silive kokuthi sikunciphise lokhu.
Umnumzana Majahonke Mamba osebenzela uhlangothi lwe-National Disaster Management eSwatini uthi phezu kwalezi ngozi lumhlubulo ubhekane lendlala enkulu esabekayo ngokungani kuhle kwezulu.
Lamandla awusemakhulu, so labantu labakhinyabetekako noma labo labahlaselwa ngulengodi yaletehlakalo sebaba banengi, phinze nalo monakalo sowuba mkhulu. Namuhla ke sinelithuba la ngoma sesiyacecesheka siyafundziseka lokwekuthi ngutiphi tindlela lesingathi sebentisa letifaka ekhathi kuqinisa sive.
Umnumzana Makoye Chisuta yena omele eZambia uthi kulusizi ngoba ukuguquka komkhathi lokho kuhlasela uZulu ongenalutho.
Well, they say that disasters seek the poor so that the poor remain poor. But that narrative, that discourse must change. So I think investing in that area of disaster risk reduction and climate change adaptation should be top on the national agendas of the SADC members.
Abesivu Protection Unit bathi ngemva kwengozi yesikhukhula sika Cyclone Freddy ekusungulweni komnyaka lokho ebebhekane lokuqhamuka kwemikhuhlane efana lesihudo se-cholera. Njalo bathi banengi ababaleka kwele Mozambique ngalesi sikhathi lesika cyclone Idai okwenza inhlalo yalumango ingabi inhle. Inhlanganiso ye-International Relief ibika ukuba engozini ka-cyclone Idai ngomnyaka ka-2019 kwafa abedlula amakhulu amathathu 341 abanye banyamalala. Bangeza ukuba abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 17,608 basala bengelamizi, njalo izakhiwo ezimqoka zabhidlika ezabelweni ezigoqela iManicaland, Maswingo, Midlands kanye leMashonaland East. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Amalunga abamandla ehlukene athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Lanxa ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change lisithi libhekana lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe, uMnumzana Phumlani Sibanda ukankasela ukuba ngukansela kawadi 24 kuBulawayo ekusisisi uthi kade bananga lodlakela, lanxa nje amanye amaphepha akhe lamagwaliba awamaposters ayake adatshule lapha lalaphaya. Utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ubevele esebenza lo mphakathi wenketha, kungaleso sizathoke sebemkhethe ukuba abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola. Izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uKhansela uMzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengwa 25. Awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobho lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobho lakoBulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobho lakoBulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonoko kuyinto esihlupha kakhulu, esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo. Akungabilo umuntu okuza obuya azokuba ngukansila woBulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila koBulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila ngilolwazi oluthile ngilalo ku-projects planning and management, kanti futhi ngenza i-construction technology, ukulungiswa kwemigwaqo, konke okuthile kunengi ulwazi engilalo.
Mnumzana aPhumulani Sibanda ukhankasela ukuthi abe ngukansela kawadi 24 koBulawayo ekubandla le-CCC. Usithandekile uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Thabani Juma okhankasela ukuba ngukansela kawadi 27 koBulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama-problems ePhumula South ngiwazi ngiwaqonda, ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhonapha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. inida ukuthi ithele inhlabathi njoba ingalathara isimangaza ngkhona inhlabathi yangkhona le ithathwa yithi kona ePhumula South but imgqoqo yithi khanye ngefile kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukansila ngiyangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lekansila sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni imoto zihamba nzima abantu bahamba nzima ukugcela amathi imigwaqo yangkhona yini sese sibuya ku-crime in general eyi abantu bayadala amacala ezigabeni la noti kancane bayantshontsha bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu kakuthola kuhlezi emabrithini kusenza izidakamizwa bakithi ende kuluhlupho indaba ye-transport ngiyinye la eyi-problem kakhulu nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo eproper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini sibegadele emagcekeni kam ukutshintsha kwe-weather ngomqando nalo kulo moyo nje njalo futhi izulu lingabuya selisina abantu babe besegcekeni bethwele nzima sasile terminus lapho kwakuthwalela khona abantu lokhu yavalayo kayikavu kuzolakhathesi kuyi-problem ye-transport yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le ngumuntu ole-transport ethwala abantu kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la right sibe sesibuya futhi kwindaba yekuthatha kwezibi ukhansil wayelezi moto ezazithatha izibi ezindlini la kathe sekuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo izimoto ezivela ngapha abantu bangavoteli ibhatshi bakithi azame nini ukuvotela umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu yikho ngiyabatshela abantu bewadi 27 ukuthi hhayi uthuma bengethuki ngaye ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu akungethusi ngoba ngisebenzanga kathesi labantu umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani ungathi nxa wena ususesikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa bana umuntu ohlonipha abantu ube umuntu ohlonipheka esigabeni ube wazi umuntu ubukazi uncedisa umuntu umtshele ukuthi kona hayi lokhu kungasolve kumba usolveki kumba umrifeye ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansil okhona ozisolvayo hayi konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje endayini enje kulusizo konkani emuntwini khethani mina kumavote nabuya mhla ka 23 libona ukuthi ngizalenzelani
mnumzana Thabane Chuma ukhankasela ukuba ngukhansela kawethu 27 koBulawayo kubandla le Freedom Alliance. Umongameli Emerson Mnangagwa usefikile kwele Russia emhlangano ukuyangena umhlangano walelo lizwe lawezwekazi labensundu owe Russia Africa Economic and Humanitarian Forum. Uhulumende uthi umhlangano lo uza kupha amazwe omabili ithuba lokuqinisa ubudlelwano. Umhlangano we-Russia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Tifa Dube embuza ukuthi ubona uMnangagwa ezaphenduka lokubambekayo na kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulapana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe lase Russia ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe yaseAfrika ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela izwe laseUkraine uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje besakha into leyo ukuthi ayiBRICS so engithemba ukuthi layo izwe leZimbabwe lana likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obudli leRussia njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS ukwenzela ukuthi la nxa zingastabilize za izinto eZimbabwe layo iZimbabwe izibone ingena kulobo ubuhlobo beBRICS naye mhlambe ingaba lendlela elenqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame
uMnumzana Tifa Dube ulwela ezamalungelo oluntu limuzwe ixoxa lapho icingwane lo ntungameli inkomo owe studio 7 lingakhohlwake lingakhohlwake ukubana kuhlelo lwethu lamhlanje ole live talk siqhubeka sikhuluma labahlala kwamanye amazwe ngokhetho oluzayo lukangcwabakazi 23 silugqibake lapha kuhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo mupraxedis Jeremiah.